Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndinwe
sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Yekudivana mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 14 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
okuluma undlebe wakho bahlabe izulu namhla ngilapha nje ngilazise lingalalela omunye umuntu elitshelele eceleni umkhuhlane sumuvi.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngamandla njalo kolunye uhlangothi abantu labo badinga ukuhlatshwa.
Reporting for Studio 7 in Washington DC, this is Sandra Nyaira.
I-Studio 7 ibambana lezinye intatheli zindaba ekududuzeni imuli yentatheli eyake yasebenzela lumsakazo uSandra Nyaira. Sokulokwesabela ukuthi udlakela oluqhubekayo kwele South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngamandla elizweni njalo izolo ubulale abantu abangamachumi phose amane 38. Kutholakale njalo abazinkulungwane phose ezintathu 2845 belawo. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bahlatshe amajekiseni okuvikela lumkhuhlane izolo ngesikhathi esazisa ilizwe ukuthi usengeze isikhathi sokuqheliswa kweziqondiso ze-lockdown ngamaviki amabili. Kobulawayo bebehlatshwa abantu njalo namuhla kule ndwendwe. Kubika uEzra Chisaspanda.
Ekhuluma kumabona kude izolo, Mnangagwa uthe phakathi kwamaviki amabili bakhalele ukuhlaba abantu abayisigidi 1 million. Uthe njalo umkhakha we-COVID-19 umemetheka ngamandla owe-Delta yiwo osubhahile elizweni. Emaklinika lasesibhedlela koBulawayo bekulokho kuyisiphithiphithi namhlanje, abantu bekundwendwe zokuhlatshwa. Lanxa uhulumende esithi amajekiseni asekhona kulezi nsuku, abanye bakhala ngokuthi ngabe uyengeza indawo lapho kuhlatshwa khona abantu ngoba ezikhona zilokuminyana okwenza abantu bathone kundwendwe beze babuyele emakhaya bengahlatshwanga. Eklinika yenkulumane imzila ibimidwa kwamagama. Umnumzana Zwelibanzi Bhebhe ukhala ngokulinda emzileni.
Ngiyahamba kuyahlatshwa, inkinga ngamalayini. Amalayini abo emade kakhulu. Hhayi, umkhuhlane khona ungakhona ukukhona abantu bayaphela. Uyazwakala, uzwakala ukuthi hhayi kwisindawo langaphi langaphi uzithola nje ubonakele njani njani.
Unkosazana Sibongile Ndlovu ohlala emathobana yena usehlabile uthi abantu kumele bahlabe ngobuningi. Uthi Jackson le ayibuhlungu ngitshona kancane.
Mna zangesaba ngahamba sibina zangesaba ukuhambuka ehlatshwa. Hayi, kwakuright, kwakungena problem, hayi kubuhlungu. Sihlatshwa bayaqala sihambe sibanike ama-ID then sebebhala ama-details ethu then after that sisihlatshwa.
Lanxa nje abanye behlatshwa abanye belokhu bethikaza. Omunye wabo ngumnumzana Prince Mhlanga.
Abantu bayahlatshwa mara abanye bayasaba ukuhlatshwa. La ngiyesaba mara ngizohlatshwa nami. Eyi, lami sengawabona abanye abahlatshwayo abanye baba week 2 months ebodiyafa sizwa njalo.
Unkosazana senzeni ngundu uhlangane la eqeda kuhlatshwa eklinika ephumula engani wethukile.
Hayi, ngi-right. Abesisaba ukuhlatshwa bethi kuyafana nabahlatshiwe labangahlatshwanga. Ngoba even labona babahlatshiwe bayafa. Bonke abantu abaningi basukumile namhla la izolo bakhanya sebebona ukuthi hayi kufanele behlabe.
Eklinika yase-Northern khona sithole bebaningi njalo begoqela unkosazana Shamiso Maphosa.
Mna sengihlatshiwe S2, ngihlatshwa mhlaka-6 August. Ukuhlatshwa kwakhona kwakukhanya ku-fast. Zange sithathe isikhathi eside, akubuhlungu.
Abantu besifa ngobuningi bakhona abalokhu besemba phansi besithi abasoze bahlatshwe. umnumzana Ntando Nkomo wemagogoba ngomunye wabo.
Ijekiseni vaccine le ngake ngiyihlabe ngoba ingqondo yamaChina lapha bafuna ukubulala umhlaba wonke. Mina ngithi ayibuye phezu komzimba wami yona ivaccine yangikhona, kodwa mangihlabe ngithi ngansifa ungcono ngife ngoba lokhu yizinto zamaChina, izinto zesitsotsi ufuna ukusibulala umhlaba wonke. Angihlabi, hlaba nini izithutha.
Amazwi akhe asekelwa ngumnumzana Gilbert Chuma weBellevue yena uthi uzwa kuthiwa umjovo lo uyalimaza abesilisa kundaba zocanzi.
Mina into yokuhlatshwa leya ngiyisekhondi ngoba ngizwa izinto eziningi ngayo. Amadoda amaningi a-affecteka kakhulu, ngizwa kuthiwa iyabathena bezizwe bengasafuni bantu besimame. Imuli yami mina ngizayitshela ukuthi bengayihlaba lapha ngoba angiyithembi ivaccine le ehlatshwa abantu eke nhlatshwa.
Unkosazana akhethwa kuhle Dube ohlala enketa uthi siwaqedelana lakho.
Sendihlatshiwe zaze zabambili zonke, first le second dose. Angizange ngizwe kulutho, konke nje kube nomali, akuzange batshintsha lutho. Kwakuthiwe abale BP bangahlatshwa, ngangizwe njalo ekuqaliseni labalethukela labalani.
Uhulumende uqale ukuhlaba abaphila ngokuthengisa kobulawayo kusukwana ezidlulileyo, walandela ngokuvulela bonke abaleminyaka ephezulu elitshumi lasitshiyagalombili 18 years ngomvulo. Umnumzana Nkosilati Brighton ngomunye ozisebenzayo osowahlatshwayo.
Besihlatshwa thina amavenda ezikeliphelileyo yonke, behlatshwa-ke saba lesi sikhuhlane ubhubhane olukhona lo. Amavenda wonke ahlatshiwe, abanye bayehluleyo khonokho indaba yamalayini lela emasuku zangikhona zisuke bemfitshane.
Ingcwethu kwezempilakahle zithi ama-Jackson la alungile njalo abantu kumele bahlatshwe. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Umsakazo weStudio 7 namuhla ubambane lezinye intatheli izindaba ekududuzeni umdeni wentatheli eyake yasebenzela lumsakazo okweminyaka uSandra Nyaira. Isikhulumeli somdeni uTatenda Nyaira uthi uSandra uthethwe ngomkhuhlane weCOVID-19 eseHarare izolo. Uthe uzabekwa eWarren Hills eHarare ngomgqibelo. USandra wake wasebenzela iphephandaba leThe Daily News wazobuya lapha eWashington ukuze sebenzela iStudio 7. Inhlanganiso ezifana leMISA kanye leZimbabwe Union of Journalists lazo ziveze ukudana zisithi ilizwe lilahlekelwe. USandra ubesisebenzela umanyano we-United Nations. Sixoxe lomhleli wezindaba zalumsakazo ezesindebele uPraxedis Jeremiah.
KuStudio 7 sizomkhumbula uSandra ngedlabuzane alilethayo lokusebenza kanzima njengentatheli izindaba ethanda umsebenzi wayo. Wayela ama-contacts amaningi kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo, abamalungelo woluntu, amalungelo abesifazana, konke vele wayengena indaweni zonke zona lezo. Ezombusazwe wayesazana labantu abaningi abaphezulu sibili, umongameli, abaphathi ntambo, amalunga ayedalela eParliament eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Wayengumuntu lwana wayevele sithi nxa ifuna ulutho lwakhe wayeluthola. Asasebenza kuhle sibili kulahlekelwa okukhulu kwabethula izindaba eZimbabwe, ikakhulu thina abesifazane. Wayengumwesifazana, intatheli izindaba yesifazana liyana elidlawuzane elidlulisileyo elokuya beyond lokho okwakubonakanelwa kumbe ukufiselwa ngabantu. Silahlekelwe kakhulu njengeStudio 7, silahlekelwe kakhulu njengabeZimbabwe, silahlekelwe kakhulu njengentatheli izindaba zesifazane. Sithilala ngokuthula nawe Sandra.
Ngaphandle kokusebenza lonke eStudio 7 belingabantu abaseduzane laduzane, lilobudlelwano obuhle njalo livela kathana.
Yikulahlekelwa okukhulu sibili empilweni yami labantu abami ngoba uSandra ngimaze esesengumntwana vele esanda ukuqeda izifundo zakhe ezesecondary esiza ecollege eHarare Polytechnic. waba umntwana lwana owaye lothando ngomsebenzi ayofundela esafundela khona lapho. Wathi lalo baseqedile izifundo waba ledlabuzane leliyana eledlula abanye bonke ngomsebenzi wakhe ukuba yintatheli ezindaba. Kodwa ngasikhathi sinye waba ngumnawane.
UPraxedis Jeremiah ngumhleli wezindaba zeStudio 7 ezesiNdebele. Sixoxe njalo nomngane kaSandra Lai oyintatheli izindaba uBrenda Moyo.
Ukubhubha kukaSandra yinto engethusileyo kakhulu Ntunga, ngoba besilokhe sisizwa nje ukuthi uSandra uyagula, uyagula, uyakhwehlela, uyakhwehlela. The next thing uSandra usengena esibhedlela, ithemba besilalo sibili ukuthi uSandra uzasila. Ngabona nalaye ekugcineni kwenyanga kaMay eHarare eziphile le ekholisa exoxa asaba lesikhathi esihle kakhulu. USandra ube ngumuntu olomusa, ulothando ebantwini bonke, ikakhulu imoli yakhe. Imoli yakhe ngiyayizwela kakhulu ngoba balahlekelwe yisipho. USandra ube ngumuntu othanda abazali, oncedisa abazali bakhe ngazo zonke indlela azenelisayo. Ngiyakwazi njalo futhi ukuthi uSandra ube ngumuntu oncedisa imoli yonke labanawo akhe nje lomne wawo. Okuyinto engibona ngani imuli ilahlekelwe kakhulu, lathi abangane bakhe silahlekelwe kakhulu. Uthando lwakhe, umusa wakhe, ukuhlonipha kwakhe, hlonipha wonke umuntu labantu abancane kulaye.
Kuyini ozamkhumbula ngakho uSandra?
Njengoba ngisitsho ukuthi uSandra ube ngumuntu okade enakekela kakhulu imuli yakhe, mina lami ungithiyele isifundo soneso esokuthi umzali uyagcinwa, umzali uyanakekelwa. Imuli yakho yimuli yakho. Uma abanawo wakho kumbe odadewenu kumbe omnewenu benganikwanga okulingana lokwakho, wena nxa ulakho funda ukuthi khonokho lakho you share with the rest of your family. Imuli ilahlekelwe kakhulu. Ngilusizi emulini yakonyayira, ngilusizi emulini yonke abanawo wakho, odade wabo, olomne wabo, ikakhulu ubaba, ngoba sizakuthi ubaba wakhe la ikaphilanga kuhle. Ngilusizi kakhulu. Umuntu ongaliduduza kumbe induduzo yenu, muli yakonyayira, izavela kuNkulunkulu.
UBrenda Moyo ongumngane kaSandra njalo uyintatheli zindaba. Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhulule osakhulayo we-MDC Alliance uMnumzana Makomborero Haruzivishe nge-R10,000 yesibambiso ibheyili ngemva kokuvalelwa kwakhe okwenyanga ezintathu. UHaruzivishe wagwetshwa ngemva kokutholakala elecala lokubangela udlakela. Kusenjalo abahluleli bedale le-Constitutional Court namuhla bale ukuzisusa kudaba lokuhluza isicelo esikhwezwe lilunga le-ZANU-PF elifuna lumthethwandaba unqume ukuthi umahluli omkhulu uMnumzana Luke Malaba usemsebenzini ngokusemthethweni. Inkampani yamabhasi kahulumende ezukho isiyehlise impatalo ngemva kokuyikhuphula kumaviki amabili edluleyo. Le yinto ebisibangela ukuthi abantu baminyane ezimoteni ezithwala uzulu ngaphandle komthetho kungalandelwa iziqondiso ze-COVID-19. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Imbadalo yomango wamakhilomitha asuka kwelilodwa esiya kwangamachumi amabili ebebiza $60 emabhasini yehla yaya ku-$40, kuthi imbadalo yamakhilomitha angamachumi amabili lanye 21 kilometers kusiya kumakhilomitha angamachumi amathathu 30 kilometers ebiyi $90 yehla yaya ku-$60. Umango osukela kumakhilomitha angamachumi amathathu lanye 31 kilometers kusiya kwangamachumi amane 40 kilometers obubiza $110 usubiza $80 amakhombi asebenza lezupho wona ehlise imbadalo yamakilometer afika kwangamachumi amabili 20 kilometers isuka ku $80 yaya ku $60 amakilometer afika kumachumi amathathu wona asebiza $80 uzulu wakobulawayo wamukele lokhu ngembono etshiyeneyo abanye besithi okumqoka okudingakalayo ukuthi kube lezimota eziningi ezithwala abantu ukuze bengaminyani emabhasini ezupho bacine bethelelana umkhuhlane we-COVID-19 omunye olombono lo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana efidlela ncube
ukwehliswa kwentengo yokugada imali yokugada uzupho bekuvele kufanele lakhathi sisadula yona le khona kumele yehliswe njalo
uncube uqhubeke wathi kuza kuba nzima ukuba abantu bengaminyani ngesikhathi se-lockdown ngoba abafaka imithetho yakhona labo bengayilandeli
kuqakathekile ukuthi labo abashaya imithetho bayilandele bangayishayi bayibeke eceleni kodwa sikubona njalo nje uzathola ukuthi kuyavalula izwe kuthiwe kule COVID-19 lockdown kodwa uthole labo ababusayo bengakulandeli khona lokho bebuthanisa abantu sikubona kuso sonke isikhathi
isikhulumi se-council yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu ukhuthaze uzulu ukuba ayehlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 njalo alandele iziqondiso ze-lockdown
siyakhuthaza izakhamizi ukuthi asambeleni siyehlatshwa sivikele i-COVID-19 okunye futhi okuqakathekileyo ukuthi sikontinue sigqoka kuhle ama-mask ethu
amazwi kamampofu agcizelelwe ngumqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya yena oxwayise abantu njalo ukuthi bengaminyani emabhasini lakuzo zonke indawo
lokhu yikuthi silumane indlebe njengoba besilumane indlebe osokudlula umnyaka lo odluleleyo ngendaba yobhubhane lolo okuthiwa yi-coronavirus olubi kakhulu esikhulume ngalo kakhulu khonapha okwamanje lo mkhuhlane sumubi subuya ngobubi wona obuyane esalitshela khona subulala okwamagama yikho ke sithi okuluma undlebe ngowakho bahlabe zulu namhla ngilapha ngithe ngilazise lingalaleli omunye umuntu elitshelele eceleni umkhuhlane sumubi njalo ngiyananzelela abaningi lizawunompola ezimfeni kumele abantu ezimfeni kuhambe abantu abalutshwana izihlobo kuphela likhale likhatshana ngoba nxa kuhanjwa emfeni liyanompola njalo lithelelane umkhuhlane usiya phambili njalo ngiyananzelela lapha emadrobheni abantu lokhu bengalaleli besenza isiminye eminye esemagama ingozi le imbi kakhulu sizama ukuthi sikhulume siyivikele lingaqali ukuma isiminye eminye yiso esibi kakhulu likhuluma liphefumulelana lingavalanga amakhala lingagqokanga ama-face mask njalo lingaze lasondelelana limekhatshana le emakhaya lingasondelelani labantu ababevakatshile bevele emadolobheni siyalixwayisa mahlabe zulu sesisiya engozini embi inyanga yonale yomqando isiyakhuphuka ngale abaningi siyabe sesikhuluma singasekho siyalixwayisa mahlabe zulu njalo sibona lapha umkhuhlane lo usumemetheka bathi nje ibhubhane leli kukhanya kuleli hlandla lesithathu selile ibhubhane livela kwamanye amazwe
uhulumende uvimbe ukusebenza kwamakhombi nyakenye wethula umthetho ophoqa amakhombi afuna ukuchovisa ukuthi asebenze ephansi kwezupho okuyinto edale ukusilela kwezimota ezithwala uzulu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi udlakela olusaqhubeka kwele South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe kanye lezinye impahla eziqakathekileyo empilweni kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umqondisi wenkampani elungisa amafutha okupheka e-United Refineries, umnumzana Busisa Moyo, wethule umbiko enkundleni ye-Twitter izolo esithi udlongudlongo lobu kuza kuba lomthelela omubi emhlubulweni wonke wezansi ye-Afrika. Umoyo uxwayise abantu ukuthi balondoloze ukudla, imali lakho konke okubalekile empilweni zabo esithe eZimbabwe lizathola nzima ngenxa yokuvalwa kwemigwaqo efana le-N1 le-N2 kanye nalapho okufikela khona izikepe ezithwala impahla elwandle eDurban Port. Incwadi eziningi zithi zivumelana nomoyo. Omunye wazo ngumnumzana Lubani Nondo ofundisa izifundo zamabhizimusi ecoalition yeLupane State University.
Ukubhebha kweSouth Africa kubuye ngesikhathi esibi kakhulu lapho i-economy yeZimbabwe izintshaka, lapho abantu bengelamsebenzi, lapho abantu intengo yempahla ikhwela. So ngokunjalo ukukhwela kwezinto eSouth Africa kuzenza intengo ikhwele kithi. Omalayitsha bazawanzima ukuthi bangene because nasi-informal market. So nxa bangekela ukuthi balethe izinto ngapha eZimbabwe kuzakuba lokudlamba okukhulu emakhaya.
Nondo uqhubeke wathi thina lodlakela lowo uzakwengeza indubo ebesivele zikhona emazweni ezansi ye-Afrika kundaba zomnotho lokusilela kwemisebenzi kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Uyazi ufisa ukuthi ngabe into leza abuya kudala iZimbabwe isazimele kumbe isaseyi-Rhodesia 79-80-81 ngabe kungcono kakhulu ngoba iZimbabwe ama-investors bezabalekela kuyo. Kade sikhangele ukuthi ama-investors azaba ase-South Africa azathwala nzima swela lapho azabalekela khona.
Njalo incitshi umnumzana Mlungisi Dube uthi udubo lolululakho ukwengezwa yikuswelakala kwamafutha ezimota ngenxa yokudutshulwa kwesinye isitishi sokulungisa kwawo kwele mzansi.
Sokuphambanise amazwe amaningi agoqela iZimbabwe nxa sikhangele into ezinjengabo fuel ezithengwa eSouth Africa, njalo njengoba sizwile ukubana i-oil refinery eSouth Africa ivaliwe.
Izakhamuzi layo zithi zikhathazekile. Nangumnumzana Pride Mkhono yena ohlala eHarare.
Ama-rights lawa yenzakalayo azaphazamisa ukuhamba kwezinto lezi kwakuzayenza ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe ungami kahle, njalo singakhangela iDurban yiyo esilethela amafutha amaningi.
Unobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Javet Moyo uthi okwenzakala kwele South Africa kuzaphazamisa abantu abathola imali evelela eMzansi.
Umnotho weZimbabwe sibona okwamanje ungathi ubambene lo mnotho weSouth Africa. Kunengi esikutholayo okuvelela ngaphetsheya kaLimpopo.
Sehlulekile ukukhuluma neziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amaswe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuba sokubotshwe abantu abedlula ikhulu njalo kwafa oyedwa kwele Cuba lapho kulokutshengisela khona abantu besola umbuso okhona. Lo msakazo uthi njalo uPapa Francis wesonto yeRoma usebuyelile esikhohlweni sakhe eVatican ngemva kwensuku ezilitshumi lanye esesibhedlela. Inkosi yakwaZulu uMrs Zulu Zulu namuhla usole udlakela olulokhe luqhubeka kwele South Africa abantu bentshontsha ezitolo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amapolisa esithi sokufika abantu abedlula ikhulu kulolo dlakela. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mthulisi Hanana.
Mina into engani yangilumela yikuthi inkosi asizwanga iphawula umbono wayo ngokuboshwa kuka Jacob Zuma obe ngumongameli. Kuyalumela esikubonileyo kuphela, sibone becotsha umgilisi obe induna yamabutho. Yikho okwenza sizibuza ukuthi nxa esekhwaza esekhuza noma eqondile ukuthi akhuze ukwenzela ukuthi udlame lolukhona luphele, kodwa okuyiso isisusa sodlame akakuqambi akakhulumi lutho ngakho. So ukukhuza kwakhe kuyalumela kungasenani ngenxa yokuthi udlame vele lubi kuqondile ukuthi akhuze. Sizethemba ukuthi abantu bazamlalela kuphinde futhi bamtshotshozele bamgququzele ukuthi layaphatheke ekubeni ngabanye abadinga indlela ezingeladlame ukuthi umongameli uZuma akhululwe.
Udlakela sibona ukubana luyaqhubeka lanxa nje uhulumende esethumele amabutho. Ungathini ngalokho?
Noma udlame liqhubeka uzananzelela ukuthi solunganeno akusafani njengokuqala. Abantu ba sebenanzelela ukuthi hayi inxabe bedeliza izinto, badeliza izinto ezaphathisa bona kusasa. Lama police aseqalile futhi ukubopha abanye abantu okukhonza udlame lwayehla. Ukungenela kwamasosha nakho into eqondileyo ngenxa yokuthi khathesi impahla kade zilahleka besiningi, amapolisa ubengana asesehluleka kumbukwenza umsebenzi. Ungathi futhi kulamanye lawo njengoba siwabona lamanye lawo elutha etshontsha njengabanye akade ngani ayesaba kumbe afuna labo ukubenefitha lawo aluthe. So ayikuqondile sibili ukuthi amasosha lawo angenele, kodwa esikugququzelayo esikufisa ukubona kusenzakala nikuthi abantu sebetshengisele ukuthi into kaZuma kayibaphathanga kuhle. Sesakhanda uhulumende uzoba nguhulumende olalelayo ozadinga indlela zokuthi kukhulunyiswane ukuze lolu hlupho lukhona elusolveke.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu, njalo sixoxela ekwele South Africa. Kusenjalo umanyano weSadaki namuhla uthumele iqula lesibili kwele Eswatini ukuyakhulumisana lenhlangothi yezijiyeneyo ezigoqela benhlanganiso ezizimeleyo, abamabandla aphikisayo kanye lalabo abatshengiselayo besola umbuso wenkosi uMswati wesithathu besithi ulochuku. Amalunga equla leli yagoqela iziphathamandla zeZimbabwe eza kwele Botswana lezaseSouth Africa. Kubika umqondisi Dube eseHaburoni kwele Botswana.
Iqula leli ngelogatsha olubona ezomvikela elesadik troika lona elike lathunywa kwele Eswatini kumaviki ambalwa edluleyo kuyabhula umlilo, kodwa lafika lazikhulumela leziphathamandla zikahulumende kuphela. Lokho kwacunula kakhulu abatshengiselayo laba bechothoza umbuso ka Mswati owakwabangela ukuthi iSadiki iphumele esinqumo sokuthumela leli qula okwesibili. Uhambo loluluza ngesikhathi udlondlombo siyaphambili eSwatini, njalo lamasosha esethiswa umlando uqhubeka ebulala abantu abatshengiselayo ezitaladeni. Umongameli Mokgweetsi Masiso umgcinihlalo ogatsha lweSadiki olubona ezomvikela lokuthula uthi iqula lanamuhla leli lizahlana lenhlangothi zonke uze kutholakale isisombululo kudaba lweSwatini.
As chair of the organ, I dispatched a ministerial level fact-finding mission to the Kingdom of Eswatini.
Sengithumele iqula lesibili ukuthi liyehlangana labo bonke abakulolu daba. Ngemva kwalokho bazabika kunhlanganiso yeziphathamandla zeSADC.
Back to the ministerial committee of the organ.
Kodwa abo manyano osekela utshengisela eSwatini oSwaziland Solidarity Network SSN bathi abazilutho ngezethekeli zeSADC. Isikhulumeli salumanyano umnumzana lakhe Lukhele uthi uma iSADC izimisele uqeda odaba lolu kumele ikhulumisane lenhlangothi zonke.
Well, siya kuva le nkulumo yemntubuzane Masisi, mongamelwa seBotswana esigabeni sakhe sokuba ngusihlalo weTROG kuSADC. Mane sikukhanza lokhu kuyinzelelo nje lenkulu kuphecelethi ku-undermine labantu baseSwatini, the civil society and all political parties, because kude ngishona munye lo wadikwa kulokuthi sebayeda.
Uthi baqoqa okunye okutshengisela ngolwesihlanu emadolobheni atsheneyo afana lembabane kanye lemanzini. UMswati laye ukhangelele ukukhulumisana lomphakathi ngolwesihlanu ngesikhathi somkhosi ubanjwa minyaka yonke owesibaya. Ulukhele uthi uqakathekile ukuthi iSADC ihloniphe abatshengiselayo ihlale labo phansi.
So sithi lokumnumzana Masisi uyadapta inhlangano elethimele ebantu baseSwatini temphakathi nemapolitiki nema-trade union, and akakhombise ukukhuluma liqiniso nokuba honest ababhalele labantu abatise, asho futhi nokuthi luhla lwalomhlangano yini, and alungise nokuthi bahambe labantu bayobona labo bantu lawe ngibona bahlunyetwe lekubulawa igwenyama Mswati wesithathu.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi sokufa abantu abamachumi amabili kweleSwatini bedutshulwa amasosha lamapholisa ngesikhathi betshengisela. Kodwa abamabandla aphikisayo nangavunyelwayo kulelo lizwe bathi bedlula amachumi amane asebefile. Udlakela lweSwatini luqale kumaviki ambalwa edluleyo lapho abatshengiselayo abangene khona esitaladeni bachisa amanye amabhizimusi besithi bafuna umbuso kaMswati wobukhosi uguqulwe kube lo mbuso okhululelekeyo elizweni labo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisawuroni kwele Botswana.
Sikhangele ebezihamba phambili. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngesikhathi uhulumende esengeze ngamaviki amabili uhlelo lokuvalwa kwelizwe olwe-lockdown. I-Studio 7 ibambane lezinye intatheli zindaba ekududuzeni imuli yentatheli eyake yasebenzela lumsakazo uSandra Nyaira yena othethwe lubhubhane lwe-COVID-19. Sokulokwesabela ukuthi udlakela oluqhubekayo kwele South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungamile Nkomo.